Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 10 Julikazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhla umanyano MTC Alliance ukhangelelwe ukutshengisela eHarare kusolwa indlela ugatsha lweZEC elifuna ukuqhuba ngayo ukhetho. Abavalisi bemaphandleni balobela iZEC incwadi yesicelo sokuthi bavotise ezigabeni lapho abalobisa khona ukuthi labo bazavotela khona.
Sibona ngani vele akulunganga yele akukho right ukuthi kona most of ama teachers badeploy outside ama polling stations lapha abazavota khona.
Kuqhamuka inkulumo phezu kwemivuzo yaba kumsebenzi wokuzilibazisa uZulu labahlabeleli besithi kabahambisi kuhle lomsebenzi. Lamhla kuhlelo lwethu esihlaziya udaba lokubandlululana ngemihlobo i-tribalism, sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Naloba usezikolo loba izinto zamabhizinesi, wonke umuntu osephethe laphana kuphethe abantu beMpumalanga ngesizathu sokuthi balandela yona enensisweni yangrenzane, ekubeke kwabasobali ukuthi amaNdebele kumele engachathwa emsebenzini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Namhla umanyano weMTC Alliance ukhangelelwe ukutshengisela eHarare kusolwa indlela ugatsha lweZEC efuna ukuqhuba ngayo ukhetho. Umanyano lo uthi iZEC ingaba ile kufihlayo ngoba ingafuni ukuthi abamabandla aphikisayo bahlole lapho okudindwa khona amaphepha okuvotela ama ballot papers. Izolo umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ukhuze abe MDC Alliance ngokutshengisela lokhu esithi akuncedi ngoba iZEC ilandela umthetho. Sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Ralph Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi kungaba kukhona ukutshaya amanzi na kudaba lwama-ballot paper.
Ya, kungabe kuliqiniso ngoba inxakathi okubangela ukuthi iZEC yakhona ingathi yala kuyini. Engibona ngathi kungeza-ke kube ukuhlakanipha ukuthi nxa isala bese kusithi enxanye ibandla bese sithi athina kasisangeni kukhetho. Bona ngathi lapho babe sebenikeza umbuso ngomgaqo.
Manje kuyukuthi ungabacebisa ungathi baqhubeke kunjalo bena bebona ukuthi bangena emlindini ongelamkhawulo?
Iye, mina ngingacebisa ukuthi bangene kukhetho ngoba ukhetho yilo luza kutsho. Angithi ukukhuluma ngemva kokukhetho sekwenzakele ngokunye, ukukhuluma ngaphambi kokhetho ngokunye.
Manje kahle ubona ungani kuyini okumele kwenziwe yilabo abezombusazwe abakumabandla aphikisa?
Khona okwengikutshoyo ukuthi bangakhalali ngoba ukukhalala ayisikho ukuthi kuzamisa ukhetho. Ungakhumbula laphana ngo-2008 nxa kwaza kusenziwa i-rerun leyana, ngithi kwaba loku ukuluzwa kwabantu bakhahlela. Then umdala umuyi wase-withdraw wathi yena kasangeni ngoba kule kulobudlongdlongo. Okhulu wahle wathatha off khonaphana. Kodwa kungaziwa phela ukuthi lanxa babengahlukuluza bezenjeyana kwakuyaphuma kunjani ngaphambi.
Manje wena ukubona njani? Ubona ungani uzanqoba yini umongameli Mnangagwa?
Ngingeza ke ngikutsho ke kangako ukuthi uzanqoba mbeka sozanqobe nxa kuyikuthi kwenziwe kwaba clean, engathi mina yi-free and fair. Ngibona ngathi unohlupha ngoba elezinto eziningi yena ngibona ngathi amasaka akhe maningi laba alaye abaseduzane kwakhe, ikakhulu thina ezivelele emathebeleleni. asisoze sivumelane nakholoko ngoba indlela esahlukuluza zabulawa ngayo yiyo evele leyo nxa ingazange i-addresswe akulalutho ambone ukuthi angasixakulula sithini khona.
Kodwa ke nxa sikhangele yona iMatabeleland ikhanya balutshwana abantu ababhalisileyo okokuthi akungeke kwaba lo mehluko omkhulu kakhulu. Ukubona njani wena khona?
Ngibona angathi kuyi-protest. Mina khona ongihambela ubona abantu bengabhalisi ukuyavota bathi thina ngasivoti kumbe sivotela bani wakhona kumbe yolona leli ibandla esikhuluma ngalo kumbe kamnanga kwa nxa kule low turnout ye-voting that's a protest vote. Yikho-ke okwenza khonokho ikuthi kuvele kule zinto eziningi ezimele zilungiswe eMatabeleland and ukuba abantu bakhululeke bathombuluke ukuthi babhalise ukuvota khonokho. Ungabona bengayanga bathi kasifuni.
Alo-ke ngumnumzana Ralph Mthombeni ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa le Studio 7 engapha kwele Melika. Kunjalo nje inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, i-PTUZ, ithi ilobele inhlanganiso ebona ngokuqutshwa kokhetho eye-ZEC incwadi ngomvulo eyokuyikhuthaza ukuthi ilungise udaba lokuthi ababalisi abavotisayo benelise ukuvota ngelanga lokhetho nxa bengasebenzeli ezigabeni lapho ababhalisela khona ukwenza lokhu. Lokhu kwenzakala inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, ikweze emthethwandaba udaba olufanayo kanye lezinye izikhalazo ngeviki edluleyo. Isiphathamandla se-ATUZ umnumzana Obed Masarure utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okuningi ngalolu daba.
Usolita General ubhalile esibili ku-chairperson OEVEC complain ukuthi khona sibona ngani most of ama members azaya enza i-disenfranchisement yonaleyo because ungakhangela most of ama teachers bazabe bevotisa but lapha abavotisa khona abaningi bangikhona baregistre ukuthi bavote kwenye i-polling station and bazadeployo outside indawo lapha okumele bavote khona. Unfortunately ama-teachers abazange banikwe ithuba njengelama-uniform forces yokuthi khona ba-apply for ama-postal ballot. So thina siyakhonona kakhulu okokuthi khona hhayi sibona ngani vele akulunganga and akukho right okokuthi khona most of ama-teachers badeploye outside ama-polling stations lapha abazavota khona.
Kodwa lelo bufakazi bokuthi baningi ababalisi abangathinteka ngalolu daba.
Ya mina ngikubona kwami kukhanya baningi kakhulu ababalisi unless bangathi bona labana abangafuniyo ukuvothisa right then kutsho ukuthi abasozi batholi imali le encane abayifuna yona ababalisi. Ngiyalinika for example i-example lapha engihlala khona mina ku-ward 9 ye-1 kulama-schools ayi-3 and ama-schools lawa kule one le-high I think it has got around 34 or 32 ama-teachers then kule St Ignatius which has got I think around 15 teachers then Lwendulu and kulama-polling stations ayi-4 and each polling station kumele ibe lama-polling officers I think not more than 8. So singathi 8 multiplied by 4 ama-polling stations we are looking at around 32 kuphela ababalisi. And yet, in total, we have got more than 70-something ababalisi who are from within those ama schools that are around Ward 9A1. So, Dr. Ababalisi abaningi vele abasozi bavote, bazadeploya outside kuma-polling stations now.
Manje lilethemba lokuthi udaba lolungalungisiswa njengoba sesibona ukuthi ilanga lokhetho seliseduzane.
Unfortunately, it looks like so late that case because what made yona izeki inike at least ama civil servants wonke i-opportunity yona leyo ukuthi kona bayenze ama postal voting just like what happened lama informed forces ama social ama police because they'll be doing e-zek business so they were supposed to say ukuthi all those including even ababalisi nawo bayenza ama postal voting in case baza deploy outside kuma polling stations now but unfortunately bakhetha only ama police lama soja kuphela.
Hello ke ngumnumzana Neva Nyawunzu isiphathamandla senhlanganiso ye PTUZ ubexoxa le Studio 7 esewange. namhlanje kwehlandla lethu lesibili lohlelo lweviki yonke lapho sixoxa khona ngodaba lobandlululo ngemihlobo i-tribalism. Sixoxa lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo abayibo asebephothulule lindaba ichiye yendaba.
Siyabonga babagande labalaleli, indaba ye-tribalism izima ngoba okokuqala abantu beMpumalanga basenza i-tribalism besenza olunya lonke phezu kwethu ngenxa yogwalo lwabo le-1979 Grand Plan abalubhala ukuthi izwe leliyana nxa selithethwe abantu besindebeleni bazabaphatha njani. Othola ukuthi ukuzathola ukuthi izigaba zonke kungaba semsebenzini kungabe kungaphi kwabazibambileyo besenzela ukuthi baqhashane bodwa, ekuzathola ukuthi kobulawayo khwaphana laloba kusemasupermarket, laloba kusezinkambeni zamapholisa, laloba kusezikolo, loba izinto zamabhizinesi, wonke umuntu osephethe laphana kuphethe abantu beMpumalanga ngesizathu sokuthi balandela yona i-1979 Grand Plan ekubeke kwabasobala ukuthi amaNdebele kumele engaqhathwa emsebenzini. Ukuphela kwayo kuzathatha ukuthi uhulumende weZimbabwe avume ukuthi lathi singabantu abanelungelo lokusebenza ikakhulu ezabelweni zabo. Yikho uzathola ukuthi baya abafuni lokuthi i-devolution of power isebenze ngendaba yokuthi bayakwazi singathi sokusebenzisa i-devolution of power kuleso laleso isabelo kuzaqhathwa abantu bakona leyo mhlubulo abayibo abazobamba indawo zabo. Uzathola ukuthi umnotho omningi welizwe lalo eZimbabwe usemathebeleni, ngokunjalo yikho bebuya bezosithathela amathuba wonke okumele zingabe abenefitha abantu bakithi.
Bakhona abavela khona le Ntshonalanga esike sabezwa ngemva kodaba lonalolo olwe-TM Pick and Pay besithi bakhona abesendebeleni labo abasebenza kwezinye izigaba. Uthini wena nalo?
Bengaba khona babakasali, kodwa uzananzela ukuthi nxa singabantu bakithi abasebenzela eHarare abafiki babehave kumbe batshengisele ubundebele babo, bafika bahloniphe ukuthi basendaweni yabanye abantu bakhulume lolimi lwesishoneni okuthi abanye babo nxa ungasatshelwanga ukuthi liNdebele awungeke kube kwazi. Thina esikwalayo ukuthi kathi esikunjana kobulawayo kumbe emathebeleni yonke le migenzi uthola abantu besishoneni besithi bona andinzi. Khonapho bencedisana labantu abasingathi singayiphablikhi ogoqela labantu abadala, lanxa abantu bakithi bekhona kuboHarare balutshwani kakhulu bayingcosana. Okusimangalisayo ukuthi uyathola khona phana njengabobulawayo emhlahlandlele endaweni njengeZimra, uthola ukuthi 95% of iwe ama-workers eZimra bonke ngabantu beMpumalanga. Obusuzibuza isikhathi abakithi bangathi besebenze endaweni ezinjalo, nxa ungena ema-ofisini angikhona abantu bangikhona ba-arrogant awungeke bakuseve bekhuluma isiNdebele, bonke bakhuluma laye bekhuluma ngesishona. Uze besithi ishona i-official language eZimbabwe akula muntu okungafanelanga ukuthi abekwazi ayehlule ukukhuluma isishona. So esikuthiwa yikuthi thina ngendawo ngendawo akudominate abantu bakuleso sabelo, hayi ukuthola abantu bakweyindawo sokuba abaningi okwedlula abantu bakwena leyo ndawo.
Manje nxa ukhangele wena kuhulumende siyabona ukuthi bakhona amashona, bakhona amaNdebele, akula yini imizamo abayenzayo ukuthi bamanyanise indimi zonke?
Vele baba kasikudingi ukuthi bamanyanise indimi zonke. Ngiza kubonisa isifonelo njengema-ofisini kahulumende, awusoze uyethola khonale emashonaland loba kusemontoro loba kusegurube loba kungaphi kulomuntu wesindebeleni obhala ema-ofisini kumbe othanyela ema-ofisini. Laba bantu bonke bazayo bengabantu bakona lwanomhlubulo, ngoba engikwaziyo ukuthi abantu beMpumalanga abangeke bavumele umuntu wesindebeleni azosebenza ema-ofisini khona ngale aphathe izakhamizi ekhuluma isiNdebele. Sengitsho lasezikolweni ngiye kuthola uthisha wesiNdebele esishoneni efundisa ema-primary ezikolweni zasesishoneni, abangeke bakuvume abadala bakhona ngaye lezinduna. Sike sabona nje kunyanga ezimbalwa ezidlulileyo enye induna kuyindawo khona ngale emashonalendi sithi yena no sokutholakala igolide lapha, njalo ngithi mina i-three quarters yabantu abazogebha kule indawo ababe ngama-locals abena le ndawo, ngabe bayaphakama osobhuku, kuphakame izinduna, kuphakame abepolitiko MP lama-councillors labo president babo nalabo umnankagwa besekela abantu bakibo. Kodwa nxa sebebuya kithi ngapha bayakutshela ukuthi iZimbabwe is the interest state. Sikubonile ngitho lesikhathi bezokudla amachimba aseGwanda bebuya bengama-thousands and thousands, bebuya kungadlala ama-toilet behlala egangeni. Abantu bathe bethi bayakhonela ngakho bathi iZimbabwe is one, Zimbabwe is the interest state. Ukuthi Zimbabwe is the interest state bakukhuluma ngenxa yokuya emathebeleni, bona kibo ngale bavimbile, thina sikwanisa ukuyafika kibo.
Lo ke umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo sixoxelaye ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Thiyani indlebe njalo kusasa lapho sizaxoxa khona lengcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Masimba Kutshera ngalolu daba lobandlululo.
Yebo, Mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala enkabazwe yaseBhilitane ziye ngobuningi bazo edolobheni leLister zizothakazelela ukuvuselelwa kwamasiko esiNdebele kunye lendimi ezikhulunywa eZimbabwe. Umcimbi lo wenziwe ngempelasonto. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu uEzra Chisasi Banda ekhona le eBhilitane.
Abantwana abasakhulayo bezizalwane zeZimbabwe abaningi bazalelwa kulele, njalo iningi labo alazi lutho ngeZimbabwe. Yikho nje abeMthwakazi Queens UK beqoqela umcimbi ukuthi bakhuthaze abantu ngokuqakatheka kwamasiko abo, njalo babuthanise lemali yokuphathisa abaswelayo eZimbabwe. UNkosazana Sazini Malaba ngumqondisi walenhlanganiso.
Sibone kulungile ukubana sihlanganise izimuli zethu, abantwana, obaba, omama, sifundisana ngamasiko wethu, besipheke ukudla kwesintu, amangqina, isitshwala, kwasekusibakela abantu ade begqokile bemodela impahla zesintu. Besihlanganele nje khona lapho ukubana sikwazi ukuthi sikhulise isikhwama sethu se-charity, njengoba siliqembu elihamba lincedisa lapha lalapha kudingakala khona usizo.
Bekunabazali abaningi kulomcimbi, njalo bajabule kakhulu ngendlela lombuthano obuhleleke ngawo.
Mina nguZandile Khumalo Omanyathi, ngilaphe Lester ukuzojabulela ilanga leMthwakazi. Cela omama labo baba beZimbabwe labantwana kuzowosiwa kushokheswa izinto everything like Zimbabwe yini. Bekukuhle sibili sikholisile ukuthenga uma ulusu, sidlulusu, sathenga amacimbi, sathenga konke okwekhaya okumnandi.
Unkosikazi Nora Carrington uyagcizelela.
Kuyiday family. Kuthengiswa yonke imicimbi yasekhaya, impahla zekhaya, amasi, ukudla kwekhaya. Hayi, bekulilanga elimnandi okumangalisayo. Sihlangana. So kumele sikwenze bantu beMthwakazi, sonke sihlangane lapha nxa sisediaspora.
Kwadliwa ukudla kwesintu, wagidwa imigido yesiNdebele, kwagqokwa izigqoko ze-Afrika, kwakhulunywa ndimi zeZimbabwe, bakholisa abadala nabatsha, kwabuya kwabuthanisa nemali yokuphathisa abaswelayo ekhaya. AbeMthwakazi Queens UK bathi imidwa ngokuphindwa, ngomnyaka ozayo bazaphinda njalo benze lumcimbi. Ngimele Studio 7 eLester, igama lomngezwa Jesus Banda.
Inhlanganiso yezemidlalo yokuzilibazisa eVictory siyanqoba iqoqe ingxoxo phakathi kwalabo abenza imisebenzi yemidlalo kanye lokuhlabelela ukuthi bake bacazulule ingxaki abahlangana lazo malanga wonke. Indikimba yendaba bekuyukuba khona kumbe ukungabi khona kwabalobungilimbani abaziwa ngelokuthi yimafia endabeni eziphathelane labaculi kanye labenza okwemidlalo yokuzilibazisa. uBathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abaphila ngokwenza ezemidlalo yokuzilibazisa ngolwesihlanu baqoqane ukuthi babonisane njalo bacebisane kanye lokuphuma lemibono engabaphathisa bonke abaphethe ezokuhlabelela kanye lemidlalo yokulungiswa kobulawayo. Umqondisi weVictory Siyanqoba onguye oqoqe loluhlelo umnumzana Desire Moyo uthi umhlangano lo wenzelwe ukuthi abahlabeleli kanye labezemidlalo babone ukuthi bengaphathise kanjani lokuthi balembono bani mayelana lali mafia.
Namhlanje sine panel discussion okuthiwa khona debunking mafia fallacies. Kulo mcabango okhona kobulawayo athipha ukuthi kule mafia lapha kobulawayo, mafia ku-arts industry ethi ukuthi kulabantu abalegxekana abakontrola konke okwenzakala kuma-arts kobe sixoxa ngakho namhlanje sine panel yethu.
Omunye walabo okuthiwa ngomunye wemafia uNkululeko Nkala uthi yena ukubizana ngamagama kubi, uthi kuqakathekile ukuthi abantu basebenze gadalala. Uqhubekele phambili esithi okunenge imigoqo nje esemakhanda abantu njalo sokumele abantu basukume bezisebenzele.
Umunye walaba abagconiweyo mina let's come to be proud of ukubiza kuthiwa yimafia abalethi mafia vele lini umuntu oqale phansi esiya lapha sekhona kimi kube ngumsebenzi wami bekungasikho ukuthi ngacela anyone ukuthi engivulele ukuthi ngingena lapha ngicala ewuqakathekileyo kimi ngithi imafia esekhanda lomuntu.
Omunye wabahlabeleli omkhulu kobulawayo uMajaha Wodwa James Maravini Ndlovu uthi yena nxa umuntu engapheka okumnandi akula muntu ongamvalela phandle. Uthi wonke umuntu uyathola amathuba njalo wonke umuntu usebenzela abantwa bakhe. Unandise ngokukhulela kwakhe ekhaya wafika kobulawayo wedlula abanye abakhulele khonapha kobulawayo. Uthi imafia le ayikho kodwa ngabantu abasebenzayo.
Kuthiwa kule mafia ekhona kobulawayo abantu abavalela abanye imisebenzi amathuba ku-industry art. So mina njengo-Jazz Marabini ngithi mina yebo kungaba mhlawumbe abantu becabanga lo ndlela kodwa mina ngikholelwa kulokho ngoba ngicabanga ukuthi khona umsebenzi wakho yiwo okumele uhambe phambili ukuthi abantu bakukhole lokho okwenza. Akula muntu ozakuvalela nxa ukuthi into yakho yenzayo inhle. Njengo-Jazz Marabini ngiyasukuma ngiyestudio ngiyerekoder and I must make sure ukuthi I come out with a good product, I must come out with a good album at the end of the day. Then abantu vele obvious nxa iphuma bazayithanda abantu bayithanda bayithanda njalo futhi abantu mesikwazi ukuthi asingesiphiwe sonke amathuba afana na.
Abanye abakhulumileyo bathi linto iyaphila ikakhulu kwabasathuthukayo ngoba kulendawo abavalelwa khona phandle ukuthi babonakale. Abahlabeleli asebephumelele bathi bona umuntu munye ngamunye mele azithengise ngoba okuhle kuyabuka njalo akufihlwa. Abakumsebenzi wokulibazisa uZulu abasacathulayo bakhuthazwe ukuthi nxa bebona engani bahlangana nemigoqo bazinuke amakhwapha kumbe baqoqode kweminye iminyango engabavulekela bengahle balahle imbeleko ngokuncitshwa amathuba. Bathi impumelelo yabahlabeleli isekuthuthukiseni imisebenzi yabo lokuzibonakalisa ubukhali bemisebenzi yabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ugatsha lwezokhetho olweZEC lubikwa solungezelele indawo zokuvotela ama polling stations. Lokhu sekudale enye njalo inkulumo abaphikisayo abakumabandla aphikisayo besithi leli ngelinye njalo iqhinga lokuqilibezela. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
AbeZEC bathi lokhu kwengezelelwa kwendawo zokuvotela kungasoke kwaphambanisa lutho ngoba zizoba yingxenye yalezo ebezivele zikhona. Umgcini sihlalo weZEC uJustice Priscilla Chigumba utshele umhlangano lentatheli zindaba owenziwa ngomvulo maviki wonke emahofisini akhe ukuba lokhu bakwenze ngoba befuna ukwehlisa ubude bendwendwe kulezo ndawo lapho bekulabantu abaningi ababhalisela khona.
And that amendment, you know the date when the electoral amendment bill was actually passed. It was fairly recently. It then gave
Ngizonanzelela ukuba umthetho we-electoral amendment bill osanda kuguqulwa usiphe amandla okuba sizigqamule lezo ndawo. Xa kuyikuthi ibivele isikhona indawo esasiyithe izokuba yindawo yokuvotela, leyo ndawo ilabantu ababhalisa ukuba bazovotela kiyo bezinkulungwana ezinhlanu. Siqamule kwaba zindawo ezinhlanu. Lokhu kusitsho ukuba lezi ndawo seziza kuba ngaphansi kwaleyo ebivele ikhona.
Lokho kugcizelelwe ngomunye wamakomishinazi uDr. Qhubani Moyo.
Sasifuna ukuthi kube le-1000 polling station. Kodwa i-polling station zethu zagcina sizisiba labantu abaningi ngenxa yokuthi abantu abaningi baregista. Sagcina sithatha i-polling station eyodwa sayiqamuqamula ukwenzela ukuthi kugcine sokula ma-sub-polling station phakathi kwe-polling station eyodwa. I-example engakunikana ukuthi uyatholi isikolo esithile mhlawumbe sesiliregista elishini abantu abangu-5000 bese sithi kule polling station A, B, C, D phakathi kwabo. Ukuthi ukuthi abantu bangwana abaregistrile laba abanye bayavotela kuclassroom eyokuqala, abanye kweyesibili, abanye kweyesithathu, kodwa kulokho kuyisame sikolo khonabo abaregistrile khona.
Uchasisa njalo ngokuthiwa ngumthetho kwezokudindwa kwephepha lokuvotisa ele-ballot paper ngemva kokuba abamabandla ezombusazwe aphikisayo eqhubeka ekhonona ukuba batholiswanga ithuba elanelayo ukulihlolisisa ngesikhathi lidindwa ngabe-Fidelity Printers.
Umthetho ukuthi i-ballot paper lidizayinwa liphinde futhi lihambe liyeprintwa izeki. Izeki ayela mlando wokuthi ifake ama-political parties ekuphrintweni kwe-ballot paper. Kodwa ngendaba yokuthi sasifuna ukuthi sibe ngani siyadila lokukhonona ngani ukukhona, zathi ama-political parties ngawabuye azobona i-printing ye-ballot paper. Sahamba labe-Fidelity Printers bafika babona ukuthi liphrintwa njani. Kodwa abasebekufuna bona ukuthi mhlawumbe bangene khonapho babambe iphepha balicubucubungule babambe le mtshini yakhona, bathi hayi thina lokhu angeke kwenzakali. Njenge-commission siyaprotecta wonke uZulu, sibavalele ukwenzela ukuthi i-ballot paper libe yi-secret yomuntu wonke.
UDr. Moyo onguye ophethe uhlangothi lwamabandla ezombusazwe azoncintisa kukhetho olwe-Multiparty Liaison Committee uthi khona bezahlolisisa izehlakalo zokutshaywa kwabantu ngabebutho lamapholisa emhlanganweni webandla leZANU-PF wokudinga usekelo eBindura ngempela viki. AbeZEC bathethe leli thuba ukwazisa intatheli izindaba ukuba kabalani lo sekukhalazwa ngabantu asebethola imibiko evela kwabeZANU-PF yokubakhuthaza ukuba bavotele lelo bandla. Balandula umlandu abawetheswayo wokunikeza abebandla leli inombolo zikamakhalekhukhwini zabantu esezisetshenziswa ukubatshayela incingo lokubathumela imibiko ebakhuthaza ukuba balivotele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ngobulawayo ingoma ka Kelvin isigqibela uhlelo singakethukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba. Ababalisi bemaphandleni balobele iZEC incwadi yesicelo sokuthi bavotise ezigabeni lapho ababhalisela khona. Namhlanje uhlelo lwethu esichaziya udaba lokubandlululana sixoxe nomnumzana Mqondisi Moyo. Lalelani elinye isandla lesithathu kusasa. Igama uChris Gande, libe lelanga elihle.